into yokuthi sokule framework mbona ngazathi into nje efa ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining but ungathi uyananzelela akuchiwo ukuthi per-province i-distribution mechanism yangkhona iyabi njani uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelophile sebekwazi ukuthi khonkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya imeyili okozeni umuthi sete framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kuthiwa kuyaqala the elderly ama-frontline workers laba lama-underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba kathesi ezithiza akulanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwePollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni.
Ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayibuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani ilokho sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibaya sibubone so mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi into yangkhona iyabisebenzela yena hayi abantu.